ngabona kulendlela ekuhulumende azama ukuyintroduce ukuqeda ubuvila ebantwini ukuthi abangasebenziyo labana kumele abantu bonke basebenze kips bengathola ithuba lokuthi kwenziwe ngesikhathi seneso ngibona ngani ihlelo lokukhuthaza abantu bengabi ngabane abakhangezwayo kuphela kodwa kube abantu abasebenzayo ukuthi kungabuya isikhathi sesasevuvuza abantu kabaphiwe inhlanyelo ngohulumende bayechaya igajompo ugajompo lwana bengamchaya ke kusho ukuthi sokusika ngokuthi kutholakele yini ngoba abalimisi babebeyibo abakubhalayo phansi ukuthi abayenzile ufuvuza yilaba lalaba kusho ukuthi ngezinye indlela khona phana kuzakwehlukaniswa ke ababengamenzanga ngababe bebengamavila yikho uhulumende azama ukuqeda khona ubuvila obukhona labantu abafuna ukuthi bengasebenzi ngesikhathi esinjengasenesi
ye kodwa kulabanye abantu phela abadivele kugajompo lokho kwesinye isikhathi vela kusebenza kuphumlutho so bachitha isikhathi nje ungathi ngakhonokho
ngivumelani labo ngathi ugajompo usenzele kuhle esikhathi eminyakeni nale edlulileyo izulu nxalithe laba khona ugantshompo kuphela uyayephanjaniswa ukuthi kalezi njengoba kulezi nsuku kade sihlala siphanjaniswa ukuthi izulu lingabi khona but hawu ugantshompo gips ingabona yindlela sibili ekulimeni engani iphathisile abalimi eminyakeni nale bethe beqala nje ukuthi bangene kugantshompo ugantshompo unesivuno esihle sibili kakhulu.